Nga ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwani sokusinqoba kodwa ekuhloleni kwami iZANU PF ngisizofika namuhla ngikubonile esobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity iZANU PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi opposition isebenza njani engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyenzakala abantu babo sebengama security ama minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani sebesenzani so iZANU PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke aweze politiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga api njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lo divandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sizange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyele ugcoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayelugcoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasize saba kuzani izano siyazilahla ama bachela wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela okuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe mphuma kuzano ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu iZANU nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile isifuna ukuthi ibe libandlela lethi nguquko njalo eliko inkululeko njalo elikwazi ukuthi kule kuchona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela ngempela endukuyabonakala impawu zakho naziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi tshintshe ilizwe libe lelizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona kwesikubona kwabanye abazwe abantu abakulandele kupho South Africa kubo bani ba endungakhangela esikhatini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khona ukuba kuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema industry amakhiwa so ama industry yebo kumele avulwe ihulumende usebenza ngakho konke khona ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona iZANU PF esikuvulile nxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngitsho inhloni angila kuzisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni eliyisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumele abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisa ukusebenza i-government ngwezano nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years iziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezi muli zabo.